So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngesonto mhlaka 20 kuNcwabakazi 2023 uKim Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngihambe etsholotsho abantu bathi hayi ngena mfana. Ngibonile amapolisa ngale enkayi amapolisa athi hayi ngena ujaha.
Umnumzana Nelson Chamisa uthi abantu elizweni lonke jikelele bathi kumele angene esikhundleni sikamongameli.
Ilisebenzi abantu besazi ukukhazo before elections. So kuthi after that kuba umuntu azazokontinua ngama-policies akhe abantu bazakhaswa abaningi abantwana bazathola imisebenzi.
Abakubandla le-ZANU-PF bathi uZulu uthakazelela umongameli Emmerson Mnangagwa abazamvotela ngolwesithathu. Zalethulela ezemidlalo ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Umkhokeli webandla eliphikisayo umnumzana Nelson Chamisa uthi kumele kuvuselelwe ubuntu bukamoyi uJoshua Mkabuko Nyongolo Nkomo. Wayefisa ukuthi abantu eZimbabwe babambane njalo ilizwe lithakazelelwe ngumuntu wonke. Kubika uEzra Jesus Banda.
Uchamisa wethule amazwi la namhla eWest City Stadium ngobulawayo emhlanganweni omkhulu webandla le-Citizen Coalition for Change ukukhankasela ukhetho oluza kwenziwa kunsukwana ezilandelayo. Uchamisa ucele abantu ukuthi bamvotele labanye bakhe esithi lokhu kuza kwenza ukuba alungise ilizwe ngendlela ayifunwa nguNkomo oyesaziwa ngokuthi ngufather Zimbabwe.
We want to restore the dream of ubaba Joshua Nkomo. Ubaba Joshua Nkomo is the only leader I saw who had a liberation ideal, liberation idea, and liberation dream to unite the people of Zimbabwe. He is the founder of the For Everyone mantra, For Everyone philosophy. Umdala wethu, umdala welizwe. I'm going to stand on the shoulders of Ubaba Nkomo to unite the country, to move the country forward, to heal the past wounds, and to make sure that we are one.
Uchamisa uthe kulobandlululo olumangalisayo eZimbabwe okucindezelwa amaNdebele kamzilikazi kamathobana abalesikhundla ezingatsho lutho kohulumende lakumakampani elizwe uthi uza kumisa konke lokhu engakhethwa nguZulu ngolwesithathu.
They are non-Ndebele people or Ndebele citizens who are occupying senior positions in government. For the first time we'll have police commissioner, we'll have even an army commander who is Ndebele because we want to unite our country. We want people to be brought together and to move together. We'll move from tokenism. I don't want people of Machiavellian to continue being told that you belong to the vice president of the nation.
Uphinde wathi uzalungisa okuningi okuhlupha abantu eZimbabwe ogoqela ukuselakala kwemisebenzi, ukubhidla kwezibhedlela, ubukhohlakali lokunye. Uthe uhulumende wakhe uzakwenza kube leziphathamandla zikahulumende ezimbalwa njalo uzawekela ukudinga abasekeli beziphathamandla lezi.
This young leader is going to remember Machiavellian. This young leader is going to move Machiavellian forward.
Uthe kuzalungiswa njalo udaba lwezabelo oza kwenza uba ahlale kobulawayo leHarare. Uchuzele esithi uzalungisa umnotho osugugudeka okwethusayo ezemfundo lokuhlupha amapholisa namasosha athi alile uvotele ebandla leZANU-PF kukhethwe nama-postal balloting.
Ngihambe etsholotsho abantu bathi hayi ngena mfana. Ngibonile amapholisa ngale enkayi amapholisa athi hayi ngena ujaha. Ngihambe barracks, eliwele in barracks, amasoja ethu athi hayi umdala ngena mfana. Angazi ukuthi khonapho ndobulawayo uthini. Angizi uthini.
Omunye wabahambe emhlanganweni lo ngumnumzana Dumisane Nyongolo Nkomo, yena ofuna ukuba ngukhansela ka-Ward 5, ngumntana omnawabakaJoshua Mkabuko Nkomo.
okokuqala yikubisela ubulawayo abe ngubulawayo esimaziyo ubulawayo ohlanzekileyo nxa sikhangela nje ubulawayo usengcolile ngasaqedakala nxa sikhangela kubulawayo sibili izinto ezingisezafa izakhiwo sezafa imigwaqo izibane ama-street lights
omunye njalo umnumzana Promise Mkhononzi okubandlale e-Triple C laye utsho ukuthi ke sebenqobile
labazazama ukuqila njengeminyaka yonke kodwa nathi silayo imizamo esiyenzileyo ukumekashure ukuthi ukuqila kwabo akusoze kukhuphe lutho
ibandla lezanupiefu namhlabe liqhuba imihlangano etshiyeneyo ezindlini zabantu njalo likhangelelwe ukuba lizakwenza imihlangano ntambama ebizwa ngokuthi ngamapungwe ezabelweni ezitshiyeneyo umnumzana Richard Moyo umphathi ntambo wesabelo semathelen north uthi baqhuba kahle imikhankaso yabo ngoba uzulu uthakazelela okungenziwa umnankagwa ingavotelwa mhlaka 23 ncwabakazi
abantu vele before bengakasivoteli bazaza kakhulu kuyami iprovince abantu batholile imisebenzi like kwa-A1 ke ku-unit 7 and 8 kuqatshwa abantwana abaningi kakhulukade besebenza lapha kakhulu edamu kathesilake gwaishangati kula bantwana abaningi abaqhathiweyo kuma-mine ematinothi besile mine enkulu eyi-1 ekorean eyayiqhathi abantwana abaningi but kathe sekula more than 10 or 8 new companies esezibuyile ku-coal mining ukuqashwa abantwana abaningi kakhulu so in terms of imisebenzi anala ama-investors njengobana imantla kapresident ukuthi weare open for business kula ma-companies amaningi asevula elizweneni ama-factory amaningi ngoba obulawayo seqalisa ukuvulwa ama-factory avalwa kudala imisebenzi abantu sebeqashwa ukuqashwa before elections so kutho ukuthi after that uba umnankakhe continua ngama-policies akhe abantu bazaqhashwa abaningi abantwana bazathola imisebenzi
umoya uthi bazalungisa okuningi okufiswa nguzulu abantu bengavotela ngakwa amakhansila labafisa ukungena kudala leparlamente bekubandla leZANU-PF
kuningi izinto osezenzile elizweni kulula ukuthi ukhambe ngoba umuntu imisebenzi yakhe iyamkhampenisa uyakwazi ukuthi izinto ezinika abantu bethenga ama-groceries out of the country but kathesa ama-groceries 90% of ama-groceries ama-basic commodities ungayenziwa khona apha elizweni ukuthi umuntu abe sekhwezi iphohla lezi ngokuzondisa nje kuphela abantu ukuthi besamukela uhulumente but otherwise uhulumende into zakhe zonke zihlelekile
amabandla ambalwa azancisa kukhetho olukhulu oluzayo ukuthi abalithumi lanye 11 bafisa ukungena esikhundleni sikamongameli ibandla le-Triple C lizakwenza umhlangano walo omkhulu kusasa eHarare okugqiba umkhankaso wokhetho lolu imela yesitho 7 ngobulawayo igama lami u-Ezra Chisa Sibanda
uzulu uzakhetha umnumzana Nelson Chamisa kumbe umongameli Emmerson Mnangagwa na akesizwe ingxoxo esiyenze lo nkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okubandla le-CCC lo mnumzana Joseph Juma okudale leZANU-PF Central Committee
ungabunelson chamisa silaye useredi ukuyahlohla enguqunileyo kodwa selimbambe izandla ngokuthi nalivotise amapolisa liwavotise amapolinga ayisenisetshengeno
kolithi
kwakabona ulojen yabona nto kwakuwilliam gay kumbe kuwilson gay owakhuthi ibhora emi-right esenta emi-right phambi kwegobhorot kwamele it was easier to score than to miss owakhutha yikho kuzayenzwa kuba buchamisa bamlotha banuboni
bamlotha
hayi uchamisa akwenza ukuthi akute golithi uchamisa lijaha uchamisa lijongosi asigijimeli lalijongosi siphumuzeni okhulu mina vele ekhaya kimi okhulu abasenzile uthi obahlala phansi baphelele itiye badla ipentsheni akakuhlohle uchamisa kwesikulindele kutshintsha impilo zethu thilesi sabancane sabantwana abancane i-future yethu is very bleak our children's future is very bleak and we hope ukuthi ubabunelson chamisa uza kwenza konke kukhaya
mina kuya ngethuso kwaba uchamisa ngoba ngendlela amamlotha asexoshe ngayo wonke umuntu aje around him from isikhathi sikatswankira laphana seselelo ngabantu okunuka uchago emakhaleni mina bona ngantu angaba le-state power sizathola nzima ngomkhokeli wemsure ngoba nxaba umuntu ele-democracy
very perpetual incumbency golide yesilwa layo i-perpetual incumbency yilo esilwa layo i-perpetual incumbency want to be the incumbent all the time let people rest to a rest sikhona upithi bazaba ngama-advisor bethu sabe sibabuza ukuthi lapha bithi senzenjani ba-right bahlale phansi ke kuphakama omamlotshwa like libone okunye okuthiyeneyo ukuthi kusebenza njani bakugolide
ngabe nguwe bamlotshwa omayo uthiwa ngoba upresident hayi lapho lam iza uthi hayi ngisembona sibhatauthiamsaphato uyafanana
ukuzamvotela golide wena themba ukuthi ngemva kwaba buchamisa umamlotshi ukhona vota uqinile golide ungesabi ngitsho nabantu bakho vele bavota becina ukuthi umamlotshi ukhona This is a war, and this is a generational war that we need to fight. We need to win this for our children. Our children deserve a better future. You cannot tell me anything that is besides that.
Lapha lizwe unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa kubandla le-CCC lomnumzana Joseph Juma okudale le-ZANU PF Central Committee. Siwangangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umthusisi omkhulu esabelweni seGeorgia khonapha kwele Melika uthi ukhangelele ukuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump uza kuya entolongweni yakuleyo ndawo enkulu ngolwesine kumbe ngolwesihlanu kulandela ukwetheswa kwakhe amacala okuzama ukuguqula impumelo yokhetho ngomnyaka ka-2020. Abanye bakhe bafika phosi amajumi 2018 labo bakhangelelwe njalo ukuba bazazinikela kuleyo ntilongo. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba liyanda inani lababuleyo ngumlilo eHawaii. Kubikwa ukuba sebesedlula kancane ikhulu lethumi 114. Umongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukuthi uzakwatheleleka isihlenge lesi ukuyakhalela abafelwe izihlobo labangane. Sike sizwe ezamasiko. Kwezamasiko namhla sixoxa lomnumzana Patricia Nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxa ngokuqakatheka kosuku lokunanza umzilikazi kaMajobana.
Wazi ukuthi umzilikazi nguyena muntu owabumba wavisa lesi sizwe esithi maNdebele. Kumele sikwazi njalo ukuthi ngiye nje nxa sikhuluma ulimi kwisivele njengoba akukhonake sitshana lami ngiyipasizwana kuye kungeyena-ke amphathisayo lolo limi lukho nxa ukhangela abanye abobomalawi abobomozambique abasezambia abakhonale lapho asuka khona awulithi lwababalekela nake banazelela ngakuthi ukhumbula kuqakathekile kuyikuba bonga ngomsebenzi abawenzayo.
Kuyini okunye ongathi kuyaqakathekiswa lapha kwabanyane
ngaphandle kokuthi isikhumbuzo esiqakathekileyo luyakhumbuza abantu ivunulo zabo ngolimi lwabo ngakho-ke uba ngumkhosi oyibuhlelezi lo lokusipha umdladla ukuthi abanye sebethi bayakhosa kubaphe inshukunzi kubaphe ukuvusisela ukuvela ukuthi balondoloze amafa abawajilwayo amafa akhona yiso isintu yiso isindebele yiwo ubundebele. Ngakho-ke nalokho kuqakathekile nxali abantu ukuthi liziqhetha lapho elisila khona kanti-ke zona njalo impawu zenu akusizwe esilampawu kumele sikhumbuzane ngazo lezo zimpawu.
Namhla besilo mnumzana Patricia Nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu.
Senganamasiko wenziwe manje ngela ubaba mkhulu babelobola.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lesiKristu silontukame nenkomo.
Thank you. Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
ilizwi yelethwela namhlanje siyalithola encwadini ngokuluba kukaLuka isahluko sechumi lesithupha indima yokuqala lesibili Luke chapter 16 verse 1 lo verse 2 kufundeka kanje verse 1 wayesekhuluma nakubafundi bakhe ethi kwakukhona umuntu othile oyisicebi wayenomphathi yena wamangalelwa kuye ngokuthi uchitha impahla yakhe wambiza wathi kuye kuyini lokhu engikuzwa ngawe na landa ngobuphathi bakho ngokuba ungebe usaba umphathi zihlobo zenkosi ezithandekileyo indoda le engujesu yayifundisa ngendlela ezijiyileyo enye indlela kwakuwulandisela abantu indaba ezasala ihlezi emakhanda abo kuze bangayikhohlwa ujesu wayekhuluma eshumayela ngezinto ezibambekayo kulabo ababezimisele ukuthi bezwe ukuthi uthini njengoba lanamhlanje basesekhona abangabambisisiyo ukuthi ujesu wayesithile lapha ujesu uthi wakhuluma labafundi bakhe ngendatshana emfitshane ukuthi kwakule ndoda wayenothile kakhulu ngakho nxa ulolutho olalo uyadinga omunye ubana awuncedise ekukhangeleni inotho yakho leyo indoda leyo enothile yakhangela yabuka yalalela yazahlangana lelizwi elalisithi lona lo umphathi ayemkhashile ukhanya wayengenzi kuhle umbuzo wasusithi kuyini lokhu engikuzwa ngawe na uNkulunkulu izikhathi eziningi uyakhuluma kithi akhulume kithi ngomzwangedwa akhulume kithi ngengqondo esilazo akhulume kithi ngesikubonayo akhulume kithi ngesikuzwayo ngoba yena uqobo lwakhe angazake ehle ezulwini azokuma phambi kwakho uzakhuluma lawe ngendlela eziningi okusalayo ukuthi uyabe esazi ukuthi kwenzakalani empilweni yakho kwesinye isikhathi enze njengombalisi ozabuza umntwana esikolo athi 2+2 yingaki ayisikho ukuthi umbalisi kakwazi ukuthi 2 + 2 kukunika impendulo ethini ubuza nje ngoba uvivinya wena ufuna ukwazi ukuthi wena mntwana wesikolo usuqedisisa usubambile yini ukuthi nxa kusenziwa ukuhlanganisa u2 + 2 kuyaphuma ngakho-ke lanxa lindoda yayibuza yayinothile ukuthi kuyini lokhu engikuzwa ngawe na ngenye indlela ingxenye wayeseyenzela ukuthi ayi-stock take wabona abana izinto zakhe kaziseneli incwadi zamtshela ukuthi kukhona okungayisikho ngoba lapha kasizwa kahle ukuthi kambe ngabe kwakungubani owayebuzwa kungenzakala ukuthi wayebuza abanye abasebenza lalowo mphathi kungenzakala ukuthi wayebuza lokhu ayekubona kubhale ezincwadini zakhe ezama-accounts ukuthi kuyini lokhu engikuzwa ngawe na uNkulunkulu laye uyabuza ngempilo zethu kungayisiko ukuthi uyakwazi kodwa uyabe efuna uthina sizikhulumele sivume ubana lokhu akuzwayo ngempilo zethu akubonayo lendaweni lapho esihamba khona lalapho esihlala khona lalapho esisebenza khona kuyikho yini kayisikho ukuthi uyakwazi uyakwazi kodwa-ke uyabuza ukuthi lokhu engikuza ngawe kuyini asikhuleke uNkulunkulu yenza ubana sizihlole ukuze wazi okuyikho ngempilo zethu ngoJesu ngiyakhuleka amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
siyabonga kakhulu untungamili nkomo ungathini lakusasa kweza bathi asixoxa ngokhetho olukhulu oluzayo nanku esilakho
ngilela umthokozi sinyoni uma egwamba esigabeni sejumbika okwamanje ngikole eBotswana mina into engayigqugquzela ngokhetho selufikile oyingasasela ngasuku ingaki nje ukuthi lufike ukuthi thina intsha encinyane sasela amalungelo amaningi okwenza izinto yitho kumele sisume ngokuningi siphakameni ngokuningi bafowethu kobhodi wami labosisi siyevota ngoba udube esibhekane lalo lo sonke silukhangele ubana siphile njani abanye sesize sikwezinye indawo sikuthi kuyasichaza ukuba kuzona ezindawo lathi siyafisa ukuphila elizweni lethu. So ngiyalicela ngelincenga ngomusa kaThixo asambeni ngokuningi ukuze lathi sikhone ukuthi lathi sizenzele ikusasa lethu thina intsha. Yinto engayigqugquzela zihlobo zami, intsha asambeni ngokuningi.
Siyabingelela kuStudio 7, sibingelela abalaleli bonke bakaStudio 7, sibingelela bonke abasakazi beStudio 7. Siyabonga umsebenzi enisenzela wona ngokusethulela inhlelo ezihlukeneyo lezindaba esinikezwa zona mihla yonke yamalanga. Ngathi uNkulunkulu angalibusisa liphe amandla, aliphe nensuku zokuphila njalo. Okhulumayo unguHeloti wakaSibanda odabuka eGwanda ngaphansi kophahla lukababa uMasuku. Siyazi ukubana isuku zokuvota sezisondele. Engicelayo ebantwini bakithi ngathi singaphakama ngokubambana siyekwenza umahluko ngoba konke sokusezandleni zethu. Asisekho isikhathi sokubuyela emuva, isikhathi esesibhekane laso manje ukuthi sikwazi ukuthi umuntu uvotela iqembu alithandayo, abantu bengahlukunyezwa, abantu bengatshatwa, kodwa abantu bavote ngokukhululeka. Siyabonga kakhulu ebantwini bakithi ngathi singasukuma sile siwenze umahluko. Ngiyabonga, thola ithuba.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, sizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Intatheliz indaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumelelo yemidlalo yenguqu edlalwe namuhla.
Iqembu lelinezinqobele Black Rhinos nge-1 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBaba Fields namhla emini. Limpumela itsho ukuba iqembu lelinezi lokhu likhokhela ngemiklomelo emihlanu phezu kwengalane yemiklomelo. Iqembu leBosso lilemiklomelo engamashumi amane lanye 41 ngemva kwemidlalo elitshumi lathuba mune munye kuthi elihlezi endaweni yesibili elengezi Platinum Stars lona lilemiklomelo engamashumi amathathu lesithupha 36. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leTriangle linqotshwe nge-3 ka-1 ngelemanika Diamonds ngaseKipo. Iqembu leShesham litshaywe nge-2 kanye ngeleDynamos ngase Bata kuthi iqembu leWange linqobele yada nge-3-1 ngaseColliery. Kusenjalo iqembu labesifazane elimela ilizwe leSpain emdlalweni wenguqu eliphakamise inkezo yokuba zintshantshu zomhlaba jikelele ngemva kokunqoba ele-England nge-1 kanye emdlalweni wokucina kumncintiswano weFIFA Women's World Cup obuqhutshelwa kwele-Australia lase-New Zealand. Iqembu leSweden yilo eliphutshelise endaweni yesithathu ngemva kokunqoba ele-Australia nge-2 kanye ngomgqibelo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kusenjalo umaplane yathi owadlalela amaqembu abalisa elebulawa Wanderers eleZimbabwe Saints kanye leHighlanders uthi umdlalo wenguqu kawusakhwabitheki kulezi nsuku. Kubika uJoseph Njanji.
Inyathi uthi izinga lomdlalo wenguqu edlalwa kaChelsea seliphansi kakhulu okokuthi yena uvele akasazihluphi ngokulandelela imidlalo.
Hayi, i-local football ikizo lihle lanxa ngisiyazivukele ngabuyela khona abafana lapho edlala khona i-East Rovers lapho. Labe mbukela khona nje awukuthi ngayigadela nithi nyangapi hayi amanga mabi yabe ntamba amanga hayi ibhora kayise ayisaqina ngabakithi sesizibukelela kuma screen lapha nje amabhora.
Unyathi uqale udlala ibhola emtshede njalo bengumuntu obesenelisa ukudlala endaweni ezijeneyo enkundleni.
Ngaqalisa njalo number 11 iyo number 11 lapha ngaqhuba sibili kungayisiki ukuthi vele ngangithanga ngenxile hayi kwaswelakala umuntu ongadlala kodwa mina ngangikwanisa zonke inyawo. Ngacina ngingena khonapho ngadlala sibili kwesikhathi bacina ngitshintsha ngingena futhi ngangena ku-10 lowo wacina ethathwa nguMoses Moyo mina ngaku-8 ku-midfield ngathi lapho engaphilela khona, kodwa le gedini ngangibamba nxa ugoalkeeper wethu engezwa kuhle, ngangihanjiswa le gedini ebamba. Ngiyakhumbula wenlanga kusasele ibhulawayo Kelisi, ngadlala sawina kodwa mna nisegedi.
Unyathi udlale isikhathi eside kuqembu leBulawayo Wanderers, lona elantshintsha laziwa ngegama elithiwa iGrizzlies, kodwa uke wadlalela njalo amaqembu abalisa ele Zimbabwe Saints kanye lele Highlanders.
Ukuze bandithathe babe ndilande emsebenzini, ithi nxa nisemsebenzini zabona bona beSaints bona beHighlanders phandle futhi. Ngangisebenze eRadiator and Tini, babe ndilanda khona ngale. Owayendithatha kuqala ngosegedini ahlala ngihluthuna ngifake emoteni ahambelami. Kwaya ngagcina ngiqalisa ukuyidlalela iMashona United, kodwa third part of it angiqedanga isizini kuyo. Isizathu ngasitsho kodwa hhayi liza kuthi ngilobandlululo, kodwa kungasubandlululo, kwasuka nje kwahhayi kwangani kuyakhethwana ukuthi kulobani oyilokhu kulobani oyilokhu. Hhayi lami ngagcina ngingasaphathekanga kuhle, ngingasadlali ngikhululekile. Hhayi sehluka nale Zimbabwe Centre Ichoro. Ngase ngithathwa ngusayilasi Ndlovu ngangena kuhayilenda. Hhayi ngaqhuba sibili kuhayilenda sidlala labo abafowethu laba sebathiyayo okhelidaka sesilola umaduti wayesekhona ngale.
Unyathi uthethe umhlalaphansi esebuyele kuqembu le-Eagles lapho adlale khona labadlali ababalisa uMaximilian Boy Ndlovu kanye labanye. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Sike sizwe ezomculo.
Mina, funa bomumam.
Ngithanda ukubingelela uzulu wonke nje emagumbini amanomhlaba okhulumayo ngufundani Ndimande. Zananzela ukuthi ngike ngabuya lapha inyanga ezimbalo ezidlileyo ngikhuluma ngomcimbi lo oyenzakala izolo. Lapha kade sivula khona elitshe iTombstone yomculo wakoBulawayo uCalvin Nhliziyo owathiya ngomnyaka ka-2020. Ya sithanda ukubonga kakhulu abantu abasondeleyo basichasa amakhampani amanye akoBulawayo asichasileyo kumcimbilwana, hhayi uhambe ngomumo sibili kakhulu. So hhayi umfokanhliziyo sinananzela ukuthi indoda eyaqala ukuhlabela ngomnyaka ka-96 khonapha koBulawayo elabo 10 years, kodwa waduma ngomnyaka ka-2014 nelokhu ehlabela kuphela ngoba wayesazi ukuthi akwenzeleyo yena umculo, azange akasebenzele umuntu. So uzananzela ukuthi impilo yakhe yonke ngumuntu ongazange akasayinwe, wayengubhosi wakhe kumusic ngiyo wayesayina abantu. Uzananzela ukuthi imali yakhe futhi wayeyenza entweni eziphathelane lo mculo, either wayeproducela abanye izingomo, eyenza ama-artwork, yonke into nje ephathelane lo mculo yayeyenza. So uzananzela futhi ukuthi iflag lakoBulawayo ke waliphakamisa kakhulu, ke waphefoma endaweni ezinjengabo-Germany, ke waphefoma e-UK, ke wa-headline asibili khona ngale e-Birmingham. Hayi siyabonga kakhulu, liqhawe esibili omele silikhumbule. So ngomunye umculo wakoBulawayo odlala iqhaza kakhulu, zananzela ukuthi waduma ngengoma okuthiwa bebengakhola 2014, lapha aba ngunumber 1 khona ingoma yakhe for over 20 weeks. Ngomnyaka ka-2015 olandelayo wakhipha i-album okuthiwa That Love Has a Boy, wakhipha ingoma okuthiwa Zikhuphani, yathandwa umculo wase-South Africa uCasper Nyovest. Wahle wacela ukwenza la i-remix yala ingoma engeyinye yakhuphula izinga le-career yakhe kwezomculo. So hayi sibonge kakhulu kuzulu wonke nje emagumbini omhlaba.
Efadani mncane mkhanyelele ingane yami, ngezelele imali yami, cause I just wanna make a couple of billions.
I think we should kill this one today, man. Black Friday. Black Friday.
So tap into the conversations I'm having with God daily. You learn and send out. I need all my blessings like in a hurry. The way people to dying is scary and got me worried. That's why I'm hustling.
So I'm calling you for one demand. It's not a good deal to learn time. What is coming? Let's see. So umnumzana Nelson Chamisa uthi abantu elizweni lonke jikelele bathi kumele angene esikhundleni sikamongameli, futhi badlala zanu-PF lithi abaningi bafisa ukuvotela umnumzana Emmerson Mnangagwa. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisayo ngumthembo osithemba uGibbs Dube. Ngilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.